usuku lokubhungaza iAfrica Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrica. Lokhu ngikusho ngoba isikhathi sokuthi sikhumbule emuva ukuthi sivela ngapi. Imvelaphi yethu njengabantu yiyo eyenza senelise ukuthola umkhombandlela wokuthi njengoluntu, njengomdaka omnyama, njengesizwe seAfrica siya ngapi futhi sihlose ukwenzani. Yikho lolu suku luqakatheke kakhulu, kumele lunanzwe lube isikhumbuzo esikhulu sokuthi abantu bakhumbuzane ngenhloso ezazikhona ngesikhathi kulolu suku lusungulwa, ngesikhathi imizamo yokuthi u-Africa isebenzisane kusungulwa. Kuqakatheke kakhulu, kubalulekile sibili ukuthi abantu bafike kuleso sikhathi bese sihlolisisa futhi sihluze ukuthi lezo nhloso, lezo njongo ziyafezeka yini, sesihamba umango onganani, sesihambe ibanga elinganani, kusasele umsebenzi ongakanani okumele wenziwe futhi ufezwe.
Inhloso abakhokheli be-Africa ababelayo besungula o-African Union, isayi Organization of African Unity ngaleso sikhathi, ungathi isakhona yini kunkokheli zalamhlanje?
Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi inhloso kwaye ukuthi abantu abamnyama bakhululeke ekugxilazweni ngamakhiwa. Sesingathi hayi lokho sibili sesidlulile kikho politically. Singathi hayi sibethule isigqoko abadala sibili ukuthi umsebenzi lo bawenza bawufeza. Kodwa esesilakho khathesi ukuthi nxa sesikhangela kwezomnotho, abantu bakithi lokhe bengelawo umnotho, lokhe bengelawo umhlaba. Ungakhangela amazwe amaningi ngawe Africa, lokho esithi not yet ure kunjani ukuthi tuzivuse kakafiki. Ngoba umuntu omnyama uzazivusa njani engelayo indlela yokukontrola umnotho owelizwe lakibo lapha azelwe khona? Yikho esile nkinga khona. Inotho lokho isele ezandleni zabelungu, inotho lokho isezandleni zabantu abalutshwane. Singakhangela futhi lalabo abantu abamnyama abathole umnotho abasibusayo ngamaqili, balobugwelegwele obuningi, bayatshontsha betshontshela thina abantu abamnyama. Sithinde sikhangele futhi ukuthi laba abasibusayo kabasakhuzani, sebegqilaza izizalwane zamazwe abakhokhelayo. Lalawo amanye amazwe kade ngabakhuza abakhuzi. Ungakhangela ngombe ngipho umzekeliso weMalawi, abantu bavote kuqilwe sibili kubuye upresident welinye ilizwe azokuthi ye sibili kurayithe, ukhetho beluluhle luhambe kuhle. Yikho bona khona ukuthi sile nkinga. Le Zimbabwe ungananzelela uhlupho esilalo, udube esilalo, alubana amazwe onke e-Africa jikelele abebambisana ukuthi no, laba abantu ababusa eZimbabwe bayahlukuluza abantu, babaphethe ngochuku, kasike sikhulumisaneni labo. Alubana udubo lethu kalungaka. Kodwa ngenxa yokuthi bayesabana ngazimbi bavikelana, bavikelana amacala athize kumbe njani, yikho bona khona ukuthi hayi, lapho kuyiwa khona sibili umango usemude. Injongo lezinhloso ezazikhona ngesikhathi abadala bebumba lenhlanganiso yokumanyanisa i-Africa sokulahlekile, sokuchithekile. Yebo, umhlophe sesimgenqulile, kodwa sesincindezelwa, sesihlukuluzwa ngomunye olombala omnyama njengathi.
Kuyini ongakukhuthaza kuzulu we-Africa la kubohulumende kunazwa nje leli langa lamhlanje?
Okokuqala bakithi, alubana amazwi lawa khona o-president bawo nxa besebenzisana, alubana bayakhangela indaba yokuthi umhlaba bangawuphatha njani, kube le ndlela abangasebenzisana ngayo bebonisana ukuthi umnotho ungasuka njani ezandleni zabelungu ubuyele ezandleni zabensundu. Okwesibili, alubana bayafaka umfutho wokuncedisa amazwe kwesinye isikhathi bawabambe ngamandla ukuthi alungise izinto ezikhathazayo. Ungakhanyela udubo le-Tigray, ukhala udubo lwe-Sudan, ukhala udubo lwe-Zimbabwe, ukhala udubo lwe-Mozambique, ukhala udubo lwe-DRC. Alubana besile Africa ephilayo, African Union ephilayo, elomdlandla, elomfutho wokulungisa izwekazi le-Africa. Alubana lezi ndubo kazifanani njengalapha ezikhona. Sikhale even le ndaba yeSaharawi, sikhangele even le-Biafra le-Nigeria. Kunengi i-Africa ekade ingakwenza ukuze kuvikeleke ukuthi umuntu omnyama angabandlululi angahlukuluzi futhi angabulali omnye umuntu omnyama izwekazi leAfrica lilama refugees iziphephele ezinenge ezikwamanye amazwe zibalekele ukuhlukuluzwa ngokwepolitiki ngokomnotho langezinye izinto izinto okutshengisela ukuthi iAfrica ingayilamandla ukuvikela abantu abamnyama basemazweni nawo sengathi bangathola indlela yokuthi abantu bavikeleke emazweni nabo umuntu omnyama angabandlululi abanye abantu abamnyama lobugwelegwele corruption sengathi African Union ingaba lendlela yokuncedisa amazwe ikakhulu izizalwane zamazwe nothi uhulumende ukudevelop ama-mechanism okuthi nxa kube le corruption ibe yi-crime against humanity i-African Union ingenele abantu laba abatshontshela amazwe abo labo babotshwe kumbe baqunywe njengesikubone eChina abantu abamnyama uZulu nje thina ngizakhuthaza ukuthi hayi kasiqhubekeni sifundisana ukuthi inhloso ye-African Union ifonywa kwakuthi yenzeni sikufundise nabantwana bethu ukuthi lokhu yikho okumele kwenzakale ukuze labo kusasa nxa sebekhokhela babekwazi ukuthi indlela yiphi.